So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Isikhathi sesifike ku 6:30. Levuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
yathupha ukuthi kube le policy statement ecacileyo ngoba yena vele akalamandla, imali yakhona ekhulunywa ngayo yimali angelamandla kuyo.
Usiba lukhulu we-Reserve Bank uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngokusetshenziswa kwemali kanye lesimo somnotho, i-monetary policy statement namuhla.
Abantu kungathi kuhlatshelwa nsuku zonke ukuthi abantu abayekele udlame, kodwa kususela abanye abalokhu besaqhubeka njalo. I-violence ayifunakali, abantu fanele nokukhululeka, into eziqakathekile kakhulu.
Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha ithi ingatsha zomthetho kumele zijezise kalukhuni abantu abaphatheka kundaba zodlakela. Umsekeli kamnumzana Morgan Tswangirai, uNkosazana Thokozani Khupe, ucela uZulu ukuthi ekhulekele uTswangirai, yena ophatheke kubi ngomkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezekuseni ngokugcweleyo. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsika, uza kwethula umbiko oqakathekileyo mayelana ngokusetshenziswa kwemali kanye lesimo somnotho welizwe, i-monetary policy statement namuhla. Iningi lithi uMangutsika kumele aphathe udaba lokusilela kwemali emabhanga, echo lokuthi kulamanyathelo asethethwe nguhulumende na ukulungisisa lolu daba. Ukhangelelwe ukuphatha njalo udaba lokuthi eleZimbabwe lizaqhubeka yini lisebenzisa imali yemelika leyohlobo lwamabhondi. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, sambuza ukuthi kuyini akukhangeleleyo embikweni kaMangutsika.
Ibhanga elikhulu elelizwe nxa lingela ethikhona yisikhiwa i-Fenerate, nxa lingayisilo elidinda imali, kuyahlupha ukuthi kube le policy statement ecacileyo ngoba yena vele akalamandla, imali yakhona ekhulunywa ngayo yimali angelamandla kuyo. Kutho ukuthi vele uyabe phonge ukukhuluma njengcono kwama-interest rates, ngaphandle kokuthi nxa engazathi yena sesintshintsha i-currency yethu ye lokho kungaba lesindo. Kodwa kwakhathesi vele angiboni ukuthi engakhuluma into engethusi.
Alubana ethe wasuka emalini esiyisebenzisayo kathesi, yiphi imali esiyabe simele siyisebenzise njengelizwe?
Into ekhona ukuthi sesikwazi kathesi ukuthi umsebenzi wedola sowenzeka, sowedlula. Nxa ethi ufuna ukuguqula imali, angiboni ukuthi ungahlupha ngenxa yokuthi inkinga yayingugono. Ugono wayedinda, wayengathembeki, edinda imali, edindela bona abantu bomhlangano wakhe. Akula lizwe e-Afrika lapha mfowethu elingenamali yalo. So ngiyazi ukuthi asizadinde nje, asizaguqula ukuthi kube le mali yalapha kuphela. Kodwa ngibona ngathi mina kathesi umumo wakhona omunye ahloko ukuthi njengoba sekuthiwa sokungena izimali ezivela ngaphandle kwelizwe, i-investment ekayikabi kodwa izawuza. Ngibona ngathi sekuyisikhathi ukuthi kuyajange ngatsho nje kube le 100-day program ukuthi imali eZimbabwe iphenduke.
Wona umumo emabhanga usunjani kulezi nsuku?
Ye, umumo sungathi ungconywana ngoba sokwenzakala ukuthi nxa usiya nje usima elayinini ku-ATM emtshinini lwana okhipha imali uzinze nje khonokho kukhona, kodwa iyaswelakala imali. Ungaze uhambe emini uzawuza amabhenki esithi imali iphele ngo-12. Sokungconywana, kodwa kuyatshengisela nje ukuthi kusolokuhlupheka okuthize okufanele ulungisiswe, kodwa akusafanani njengomnyaka ophelileyo.
Kuyini ongamxwayisa ngakho uMangutsika alubana elalele?
Nxa elalele ngazinta ukuthi thatha ke i-US dollar yana ulibise lesiphaleni ibe yi-foreign currency okwakuvele kuyiyo. Nxa ufuna i-foreign currency i-apply ebank ngama-traveler check kumbe ini kumbe i-letter of credit, ingabi yimali yokuthi nxa ufuna uyathenga isinga ufuna uthenga umumbo owesiwe isetshenziswa, ukwenzela ukuthi i-bond zibe yiyo lodwa imali eyabe ikhona esetshenziswa khonapha. Lokho kuzanceda ukuthi intengo i-inflation ibe phansi ngoba abantu ngabasaxothane bekuyathenga i-US dollar emsikeni. Ngakube nama-interest rates ayenza ukuthi abantu bajabulele ukuthi bafake iy'mali zabo ebhenki. I-saving kuzenzela ukuthi imali ingangena ebhenki izaphoda kalula, kodwa nje kungathi ngamtshela khona kwakathesi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha ithi ingatsha zomthetho kumele zijezise kalukhuni bonke abantu abaphatheka kundaba zodlakela. Embikweni wethu leizolo, iNational Peace and Reconciliation Commission ixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi etshiyane lodlame njalo engaze asebenzisa abasakhulayo ukuhlukuluza uZulu. Ikomishini le ithi kumele kube lokuthula elizweni kuyiwa kukhetho. Ixwayise amabandla ezombusazwe njalo ukuthi engaze ethula imbiko ephehla inzondano ebantwini. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi amapholisa kanye labahluleli bemithethwandaba kumele bajezise izephu lamthetho ngokufanayo kungelani lokuthi umuntu ngowaliphi ibandla. Umbiko lo uza ngemva kodlakela oluqhamuke eHarare ngeviki edlule lapho okwatshaywa khona umkhokheli webandla le-National People's Party, unkosikazi Joyce Mujuru, labasekeli bakhe ngamalunga e-ZANU-PF. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho layo yethule umbiko ofanayo kunsukwana ezedlule. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu, umnumzana Difa Dube.
Umbiko oqhakathekileyo kakhulu okokuthi nxa kungathi abantu bakithi bengawuzwa njalo bawuzwisise njalo bawubone ubuqotho babo ukuthi njalo lokuthi bafisa ilizwe lakithi libe sesimeni esinjani. Akekho umuntu owake wazwana noma akekho umuntu owafuna ukuba lama-affiliations lento zodlame, kodwa ngibona ingathi ngendlela uhulumente kamgabe obekade elokho ethophela ngayo i-violence kungezinye indlela kade zisenza ukuthi kungabi ne-stability elizwe lakithi. And ngibona ingathi abantu akubeke ukuthi funda abafundileyo kodwa engikubona ukuthi lokho okunye okusenzakala kathesi yinto esibuhlungu kakhulu, ukuthi abantu kungathi kuhlatshelwa nsuku zonke ukuthi abantu abayekele udlame kodwa kusukela labanye abalokho besaqhubeka njalo. So ngibona engathi kuqakathekile ukuthi into ezivala lazona lezi kuba ukuthi ziphele nje abantu balandele umthetho oyiwo obekwe elizweni, umthetho othi i-violence ayifunakali, abantu umthetho othi abantu kufanele bebe nokukhululeka. Into eziqakathekileyo kakhulu leziyana.
Kulabasekeli bezanu-PF ababotshiweyo ngeviki edluleyo ngemva kokuba betshaye unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe, singathi lo ngumzekeliso omuhle yini okhomba ukuba nampela uhulumende kasoze avumele udlakela? Kumbe sizabona nje bebotshwa ababotshwayo kodwa udlakela luqhubekela phambili njengalokho bekusenzakala phansi kombuso kaMgabe?
Umehluko okhona babunkobo efuna ukuwubona yukuthi abantu abenza ukudlobongela abantu abenza i-violence abangabotshwa kuphela okususwa emehlweni ethu, but ababotshwe kube le-punishment abayitholayo okutshengisela ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi le nto le ayikhulumayo ukuthi kungabi le-violence ukuthi kwenzakale kuqhutshwe leyo mgomo. Kodwa into nxa kungabe kusenzakala ukuthi abantu bazabotshwa ngokukhitshwa emehlweni abantu mhlawumbe abantu ababebona leyo violence kodwa ngemva kwama-backdoors bayekhitshwa, akusozokwazi kwaphela. Kodwa kufanele ukuthi into le ilandelelwe bayenze uhulumende aqinise amazwi akhe akhulumayo ukuthi i-violence ayifunakali. Abantu bakhathele kakhulu nge-violence, akusela muntu ofuna ukuthi ebelokhu ekhamba engakhululekanga. Ama-opposition parties akhampeynayo abakhampeyni ngokukhululeka, but wonke umuntu ngumuntu weZimbabwe, into eqakathekileyo esifuthi seyazi akekho umuntu umuntu owake waforma i-political party evele eMalawi noma waforma i-political party evele eMozambique noma waforma i-political party evele eBotswana. As amaZimbabweans, wonke umuntu oyiZimbabwean une-democratic right yakhe evunyelwa ngumthethosisekelo lokho abakubiza bethi i-constitution yesikhiwa. So okufanele ukuthi kulandelwe konkwana abantu bakhululeke, umuntu ayedliwa kumavoti ngokuthi udliwe, hhayi ukuthi ayedliwa kumavoti ngenxa yokuthi utshone itshayo wayesesaba lokuphumela phansi. Lokho angathakuthemba kulunga kakhulu. So amapolisa ayayenze umsebenzi wawo oyiwo oqondileyo, umsebenzi afanele ukuthi bawenze.
Umnumzana Difa Dube ulwela ilungelo loluntu, sixoxela ekwelebhilithane. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni kusasa. Ikomishini ebona ngezokhetho isithi sokubhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu i-5.2 million. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza abangakabhalisi ukuthi baphuthume. Ngakolunye uhlangothi, izakhamizi zenkayi zithi ziyethuselwa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF besithi zingaphatheki emihlanganweni yamabandla aphikisayo. Zithi njalo asebebhalisele ukuvota babanjwa ngamandla ukupha abasekeli bezanu-PF inombolo ezitholakala kuma-receipts anikwa umuntu engabhalisa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abantu sebethwele qatha ngokubuzwa ama serial number abo eBVR, njalo ibandla elibusayo yilo elibikwa liphambili ngokubahlukumeza ngale indlela. Ekhuluma esenkayi umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bayethuselwa bayavinjwa ukuyangena imihlangano yamabandla aphikisayo izisebenzi zikahulumende ezingabacuphi, kuthi inkokheli zesigaba zebandla elibusayo yizo eziloba ama serial number eBVR.
Okusidanisileyo lapha enkayi senta ukuthi ama CIO labantu bePC balele besethusela abantu busuku bonke bebatshela ukuthi bengayi eralini yethu, bathi bona bazahamba bebalandelela ngezindlu ngezindlu abazayo bekhona eralini bebathathela lama voter registration slip abo bebathwalise nzima baphile nzima enkayi. Kuyasidanisa ke thina njengebandla lemthwakazi Republic Party ukuthi uhulumende okhona kathesi kathiyananga nohulumende kaRobert Mugabe ngoba baqhubekezela baqhubekela phambili besethusela abantu bakithi bebancindezela, okutshengisela kakhulu ukuthi amakhetho lawa ukhetho loluzayo alusuze lube free and fair. Izanfio siqalisile ukuyintimidate abantu.
Unkosikazi Nokuthula Sibanda wesilobela eGhani uthi ulesimanga lombuzo ukuthi kungani bethathelwa ama-BVR serial number sebebhalise kunkokheli zebandla lezanu kabili ethi bacela ukuncediswa.
Inapha nje ngiyajabula ukulibona, kodwa ngilesimanga ngilombuzo engiwubuza kini bakamthwakazi ukuthi kanti kungani esigabeni sakithi khona kusenziwa besithathela ama-serial numbers sebethethe kabili kathesi, kutsho ukuthi sesiyavota sayisivota kwesithathu, kutshengisela ukuthi khona ama-serial numbers lawa ayangaphi njalo abekwa ngaphi. Lokhu ngiyacela ukuthi lisitshele lisichasisele. Mina njengoba ngingumuntu ngiziyabo zibuza kaningi ukuthi kanti ukhululeka kwethu kungaphi, akukho ukhululeka nxa sizawuthiwa sithathelwa ama-serial numbers kuthi sesizavota kaningi.
Esinye isakhamuzi sezinyangeni emachudula uNombulele Ndlovu uthi kuviki edlule babanjwe ngamandla okubhalisa ama-BVR serial number kunkokheli yebandla elibusayo.
Sike sabizwa abantu bezana iviki eliphelileyo bathi ngemande bafuna uhlangana lathi bezobhala phansi ama-serial number yethu wonke sonke sarejistar emachudula bezana.
Umnumzana Noel Msimanga osuka eDungamzondo enkayi uthi babanjwe ngamandla ukuthi babhalise iBVR serial number ukuze bangene kumaseli ezifuyo lokuthi bahole ukudla.
Izolo bekulokubhala amabizo le serial number ukuthi nxa ngokungeniswa emaselini ukuthi sivote ngokuthi sibambe siphiwe irayisi ngokungeniswa kwakho emaselini kumele ubhalise serial number nxa ungazange ukwe wenze lokho awungeniswa eselini njalo sithethi osobhuku lamapholisa lisincedise lisi kule mvumo yini ukuthi kube khona yini khonokho siyacela khonokho ukuthi sizame ukusincedisa nje ngiyabonga.
Izakhamizi eziningi emaNdebeleni ziyakhathazeka ngesenzo sebandla elibusayo sokuhamba beloba iBVR serial number yabantu asebebhalisele ukuvota. Amapholisa eZimbabwe kunye le-commission ebona ngezokhetho iZEC isithe yasola lesi senzo bethi asikho emthethweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethe wathembisa ukuba ilizwe lizaqhuba uhlelo lokuvota olukhululekileyo kodwa osekuqale ukwenzakala lokuhlukuluzwa kwenkokheli sekuhle kwakhombisa ukuba ukhetho luyabe lungakhululekanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMnumzana Morgan Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe usecele uZulu jikelele ukuthi egulekele uTsvangirai yena ophatheke kakubi ngomkhuhlane wemvukuzane. UTsvangirai ulaliswe esibhedlela kwele South Africa njalo abake bayambona kunsukwana ezedlule bathi usesimeni esibi. Ebhala enkundleni yokuxhumana iTwitter, uMakhuphe uthe ngomthandazo ulakho ukusila uTsvangirai. UMakhuphe ngokwakhe uke wahlaselwa ngomkhuhlane munye eminyakeni edluleyo kodwa welatshwa kwele South Africa waphola. Sixoxe lomfundisi uMnumzana Hussein Spanda yena othi ngempela uyayidinga imithandazo uTsvangirai ngoba esebunzimeni obukhulu.
Nxa abantu becela umthandazo kuqakathekile njengebandla njengamaKristu ukuthi athandazelwe. Ubaba uTsvangirai ngumuntu owasebenzela ilizwe leZimbabwe ngendlela ezehlukeneyo. Siyakwazi ukuthi wayesebenza kakhulu kuma-trade union njalo wasebenza waba ngu-prime minister welizwe leZimbabwe. Bonani kuqakathekile ukuthi abantu bamthandazele ngoba uNkulunkulu uyaphilisa umuntu, akulandaba ukuthi usugula kusibange sesinjani. UNkulunkulu uyakwazi ukumphilisa. Njalo kuqakathekile ukuthi bengathandazeli yena kuphela kodwa yabona kuqakathekile lokuthi le muli yakhe layo ifakwe ezandleni zenkosi ngoba isikhathi nxa umuntu egula especially esegula kakhulu kuba isikhathi esinzima kakhulu emulini nabantwaneni bakhe.
Kuyini ongakukhuthaza nje kuZulu kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla?
Ikakhulu singakhangela umzekeliso owalethwa ngubaba upresident weZimbabwe Mnangagwa ukuthi wasuka lapha ekhona wayafika emzini kababa uTsvangirai esiyamkhangela. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa sokufika esikhathini kumbe kungumkhuhlane oyabukhona kumbe kube lomonakalo kumbe kube njani, mbona ngani thina njengabantu beZimbabwe siyabeka eceleni ukwehlukana kwethu, siphakamise umuntu enkosini simthandazele. Ngiyakholwa ukuthi umuntu onjalo uba yinkokheli eZimbabwe kungakhetheli ukuthi uyavumelana naye kumbe kavumelani ngendlela acabanga ngayo. Yikho ngisithi umzekeliso watshengiswa ngubaba uMnangagwa lo msekeli wakhe bahamba baya khona ngale ndlini yakhe besiyambona besiyamduduza besiyakuba laye. Lokhuyana mbonani waba ngumzekeliso omuhle kakhulu otshengisela ukuthi akukhetheli ukuthi umuntu ucabanga ngendlela ehlukane lawo kodwa nxa kufika emfeni kumbe kungumkhuhlane kumbe kungumonakalo kumbe kuzinjabulo isikhathi sokuthi abantu bahlangane njengabantu beZimbabwe nengezizalwane seZimbabwe behlanganisa amakhanda abo. Ngibona ngani khonokho kuqakathekile kakhulu. Njalo ngiyakholwa ukuthi ibandla lakhe ele-Methodist lizasikhokhela lisitshengise indlela yokuthi kuyini okuyabe kufuna ukuthi kwenzakale emthandazweni ehlukeneyo.
UMnumzana Hussein Spanda ngumfundisi sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi selizaqala ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho lizimele lanqanje lisithi lizaqhubeka liphatheka emihlanganweni lakunhlelo zomanyano weMDC Alliance. ibandla leli liphumele sinqomo lesi emhlanganweni walo organizing committee eHarare izolo. Siqhume obona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Kufanele ke singene ama constituency wonke elizweni wongu 210. Lokho ke kuza sipha ithuba lokuthi ke sibonakale ebantwini ukuthi siyalungiselela ke ukhetho njengebandla. Leyo mhlangano esiyenzayo ke sikhangelele ukuthi ke sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi sithole usekelo njengebandla. Yebo ye abanye bangabuza ukuthi ke kule mhlangano esiyibona esenzwe alliance. Ungakhohlwa ukuthi ialliance isizathu esikhulu ke esayivumela nasona ukuthi kube lokuthi sekela ukuthi kube lo candidate e-presidency eyodwa. Futhi ukuthi ke ngaleyo ndlela yikho okusihlanganisa ke kakhulu lokho ke okuka-president iza kuqhubeka ke isiya phambili. Kodwa ke thina ke sithi njengebandla sikhangeleleke ukuthi ke sisebenze njengebandla sidinga ukukhankaso kumbe ngithi sidinga usekelo ke ebantwini. Njalo kuzasinika le thuba ke elokuthi sizwe ke lokhu esithiwa ngesilungu i-feedback ebantwini ukuthi kambe bona bangabe bebona njani. Siphinde kusinike le thuba ukuthi ke sikhangelisise ke ukuthi ke labo abaregistriwe baregistre njani. Ukuqakathekile sizama ukuthi sikuthathe ke ebantwini ukuthi ke kufanele ukuthi sibe ne campaign message yethu ke esiza kutshoke ukuthi into njengokuthi ukhetho silukhangelele ukuthi ke kwenziwe njani. Sitsho njalo ukuthi ke lokhu esikukhankasela ebantwini esikuthembisa abantu kungabe kuyini.
Ayisoze iphambanise yini inhlelo zomanyano owe-MDC Alliance imihlangano yenu njenge-MDCT kuphela le?
Hayi, angiboni ukuthi iyaphanjaniswa ngoba-ke siyakuphiwa-ke esivumelwaneni ukuthi iphathi ngayinye ngayinye izakwala lokho iyiphathi yona leyo eyiyo yona. Akutsho-ke ukuthi-ke umsebenzi wephathi wonke usuthethwe-ke wanikwa i-alliance. I-alliance-ke yikubambisana, kunjengabantu abaselimeni-ke yikuba selimeni ndawonye, kodwa kakutho ukuthi wena mnikazi wensimu sungathiya insimu yakho ngoba kule lima lapha ekhaya. Yikuncedisana-ke lokhuyana ngoba uhlelo lusegcekeni ukuthi-ke i-political party ngayinye ngayinye-ke izakwala yilokhu i-political party. Ngezinye indlela thina njenge-MDCT sizakwala lokhu siyi-MDCT. So-ke kuqakathekile ukuthi sidinge lolo sekelo sizimele njenge-MDCT kambona ukuthi-ke kungaphambanisa-ke lolo hlelo lwe-alliance.
Ukudlephana okukhona phakathi kwenu njengabakhokheli be-MDCT khona akusoze kuphazamise yini imihlangano yenu le? Sizabona lihamba phambili impela njengebumba limanyene lingabakhokheli be-MDCT.
Lokho engikukhulumayo inhlelo esizivumeleneyo ke njengebandla ku-MDC Organizing Committee ukuthi kuqakathekile ke ukuthi hayi njengebandla senze umsebenzi oyiwo owabunjelwa ibandla.
Umnumzana Bednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Amapolisa akwele Botswana athi azacwayisisa imibiko ethi izizalwane zaseZimbabwe ezingena kulelo lizwe okungekho emthethweni zibanjwa ngamandla okufumbathisa amapolisa ukuze zingabuyiselwa emuva. Kubika intatheli izindaba yethu uMartini Ngwenya.
Bekulembiko ebhahileyo kumaphephandaba emalangeni asanda kudlula ukuthi amapolisa akule Botswana abamba ngamandla abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni ukuhlawula imali yokufumbathisa ukuthi bengabuyiselwa ekhaya. Amanye amapolisa abikwa ebanjwe xhaka ithatha imali kwabangena elizweni okungekho emthethweni. Lokhu kusolwe linenye ogoqela beBotswana abathi amapolisa angeke athathe imali kwabangena elizweni ongekho emthethweni ngoba kusaziwa ukuthi inengi labo limpofu. Omunye ongena eBotswana ongekho emthethweni ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi imbiko yokufumbathisa amapolisa eliqiniso uthi noma nje abantu bengelamali kulutshwana abangakwenza ngoba ukubuyiselwa emuva kudula kulokufumbathisa.
Ukubuyiselwa emuva kuyenzi because uze uphenduke kumele ubhadale imali eningi, kodwa kathesi following ama-reports oma-bribes amapolisa alakho ukuba lulaka.
Omunye njalo oweZimbabwe umzana Simon Dube uthi abangena eBotswana ongekho emthethweni abala ngenye indlela ngaphandle kokufumbathisa amapolisa.
Bazibona bengalayinye indlela abangaphila ekhaya kubo eZimbabwe bengazange behlukumizeke kakhulu kwezomnotho. So kungcono kibo ukuthi beqhubeke besenza into engekho emthethweni yokufumbathisa amapolisa. Isixazululo salokhu yikuthi umnotho kwele Zimbabwe kulungiswe ukuze abantu babuyele ekhaya bayesebenzela ezweni lakwabo.
Abangena kwele Botswana ngekho emthethweni batshona bedlala amacashana labo umthetho kodwa bengabanjwa bayesiwa esitokisini kusalindwe ukuthi kubekwe ilanga lapho imota ezibizwa ngokuthi amagumba gumba zebachitha emngceleni weplumtree kodwa inengi lihle liphenduke khonapho khonapho osekudale ukuthi uhulumende weBotswana ahlabe umkhulu umkhosi esithi uchitha imali edlula isigidi samapula enyanga ukubuyisela emuva abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumisa amapholisa eBotswana umnumzana Niye Bakali uthi basacubungula udaba lokuthi amapholisa ayafumbathiswa. Kuleminye njalo imbiko yokuthi abesifazane bayabanjwa ngamandla ukungena emacansini lamapholisa ukuze bathenge ukuhlala eBotswana noma bengene elizweni ongekho emthethweni. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Kotsong bathu bamudimo letsuhile jang le vuka njani sihlobo zami mamukachini ma akamo ango ziyaphela ke eza lamhlanje ekuseni sivale ngengoma.
Avule yilamazulu
avule yilamazulu
avule yilengempela
avule yilamazulu
avule yilamazulu
avule yilamazulu
avule yilengempela
avule yilamazulu
avule yilamazulu
avule yilamazulu
avule yilengempela
avule yilamazulu
avule Lela mazulu
afule lela mazulu
afule lenyembe
afule lela mazulu sasecaba ngokuthi asule buye kulunge afule lela mazulu sasecaba ngokuthi asule buye kulunge afule lela mazulu
Lela mazulu
afule lela mazulu
afule lenyempela
afule lela mazulu sasihamba sisenyungela sasihamba sisenyungela sasihamba sisenyungela sithapha maphilichi sisenyungela sasihamba sisenyungela
What did you go back to?
Sasecaba ngokuthi asuke buye kulunge afule ilamazulu.
Impumelelo Shining Stars begqiba ke uhlelo lwethu lwezindaba ezekuseni lamhlanje kungolwesithathu. Ukuzigqiba ezamanje sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngokusetshenziswa kwemali lesimo somnotho i-Monetary Policy Statement namuhla. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha ithi ingatsha zomthetho kumele zijezise kalukhuni abantu abaphatheka kundaba zodlakela. Kwanele okwamanje asihlanganeni kuzindaba zantambama zakusihlwa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo, muhwezi banana makamu wangu.